Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 Mpalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayelwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Amalunga enhlanganiso ezimeleyo ebhejuli kaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo sokungani iholiday, uthola abanye bechadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakuboni ukuqakatheka kwe-Unity Day ngoba sikhuluma njengalokho kwalumnyaka sokwaphela vele kwe-Unity. Ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abaforma zabo.
Alamhlanje ke bekulikhefu lelanga lokubambana eleUnity. Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi sivumelwano sokubambana isenziwa izanu le-PF ZAPU asibancedanga ngalutho empilweni zabo. Kuwoza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculo, silomculi odume ngomdumo we-Afropop le-disco. Ukhulekani bethule wazakala ngelokuthi Cooksman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yebhejuli kaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu kwenziwe ngelanga lapho okwalobelana isivumelano sokukhumisana umlotha phakathi kwebandla lezanu lele PF ZAPU. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abatshengisele emigwaqweni bathe akusoze kube lokuthula eZimbabwe nxa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bengalungisisanga udaba lwegugurawundi. Umqondisi wenhlanganiso yebhejuli kaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ohlangane labantu eStanley Square sebeqede ukutshengisela emigwaqweni uthe inkonzo abayenze kuleyo ndawo ijonge ukukhumbula abantu ababulawa livuyo le-5th Brigade labesifazane abadlengulwa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Uthe lamuhla yilo usuku lwabantu beMathebeleland lokuthi bakhumbule izihlobo zabo.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayelwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Unkosikazi Patricia Chabalala omunye obetshengisela uthe akula manyano phakathi kwebandla lezanu PF lezaphu nxa uMnangagwa engalungisanga udaba lwegugurawundi. Uthe kusobala ukuthi umanyano wamabandla la wenzelwa ukuthi kuncindezelwe isizwe sikamthwakazi.
Yeah, asina unity esiselebrethayo ngoba abantu bakithi babulawa njalo akudingeki ukuthi sikhumbuze abantu ngakho.
Osakhulayo uMnumzana Mavela Sindiweni uthe kukhatshana kakhulu ukuthi kube lokukhumisana umlotha nxa kungaqondiswanga udaba lwegugurawundi njalo abasoze bathola ukuphumula nxa amathambo ezihlobo zabo elokho esabalele egangeni.
Amazwi kaMnangagwa lawa awuthi bygones be bygones, hayi uyazisomela, unless and until sibe le justice abantu abayizigugurawundi babotshwe ikube leqiniso indaba leyo ekhulunywe ngayo, ama families affectwayo akhomba sethu sibe lama reparations abantu bangcwatshwe kutsha, abalahliweyo bonke bangcwatshwe kutsha, sithi khona akula ground indaba yeground yasizivalwe.
Uthe kumele kube lohlelo lokukhuluma iqiniso ukuze kwaziwe ukuthi kuyini okwenzakalayo labalamacala okubulala abantu bathonisiswe. Umuyi uJoshua Mqabuko Nkomo loMnumzana Robert Mugabe balobelana isivumelwano esibizwa ukuthi yiUnity Accord mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987 kulandela ukulwiswana phakathi kwamabandla la kabe esithi uvimba amalwe cacha ayesithi adlelana lebandla likaNkomo. Igugurawundi kubikwa ukuthi yabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe, kodwa kazange axolise ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sikudaba lunye. Iningi labantu emhlubulweni wesigaba seMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yiZanu PF lezaphu asibancedanga ngalutho empilweni zabo, njalo ilizwe lokhe lathola uzibuse. Abantu bathi ukuthula abakaze bakunambithe, kodwa bakhangelele okungcono kwelakusasa. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga ebandla lezaphu athatha isikhathi eside ukuphuma kusivumelwano somanyano we-Unity Accord besesabela ukuba owayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe angayiphinda into yakhe yokubulala abantu mahlayana. Ibandla le-PF zaphu langena ku-Unity Accord ngompalakazi 22 ngomnyaka ka-1987. Lebandla le-ZANU-PF kuyindlela yokuvikela ukubulawa kwabantu mahlayana libutho le-5th Brigade elalihlome liphelele. Izaphu yaphuma kumanyano lo ngomnyaka ka-2010 ngemva komhlangano we-Congress, ngoba babengene kulumanyano ngemva kwenye njalo i-Congress. Owayengumongameli uMgabe labanye bakhe ababalisa osengumongameli uMnumzana Emerson Mnangagwa, uSidney Sekeramai, uParence Shiri, uConstantine Chiwenga labanye babulala abantu abadlula inkulungwane ezedlula amachumi amabili i-20,000 eMathebeleland laseNkabazwe. Ekhuluma leStudio 7 mayelana leUnity Accord, uNkosikazi Monica Ncube uthe bathwele nzima abantu abasebenzi njalo abalazithupha yikubamba nabani okuletha inkethabechabi lendlala.
Konke lokho kwenzakalayo mhlaka 22 December kungenxa yeUnity eyaba khona phakathi kweZANU PF leZaphu. Mina ngokwami mbona ngani sokulihlaya nje, sokulizaba nje, akusela nje eqhathekileyo ngakho. Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo sokungani holiday. Uthola abanye bechadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakubona ukuqakatheka kwe-Unity Day. Ngoba sikhuluma njengalokho kwalumnyaka sokwaphela vele kwe-Unity. Ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abaforma zaphu.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uthe leli langa le-Unity Accord liqakathekile ngoba laphephisa ukubulawa kwabantu.
I-Unity Accord iqakathekile kakhulu ngokuba kwaba lusuku umhlaka 22 December 1987 olwamisa umbhuqazo wawuqhubeka. Ubeka kuzange kwenziwa leyo nto kwakuphela abantu du. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu ngalolu suku babheke emuva, bakhangele emuva, bakhumbule lapho sivela khona. Bangakhohlwa ukuba kwachitheka igazi eliningi kakhulu, kwafa abantu abangelacala, izingane, omama.
UMnumzana John Zolani Dlamini, umabhalane jikelele wokuqoqwa kwenhlelo kuzaphu, uthe kabakho ku-Unity leZANU PF njalo lesi sivumelwano saba yi-ceasefire yokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Thina sikuthatha ukuthi kwaba yi-ceasefire yokukhathi lapho abantu bakithi eMathebeleland abaphumula khona ukubulawa i-5 Brigade ehulumende. Abantu be-Midlands lapho kwamakhona ukuthi bangabulawa i-5 Brigade ekahulumende. Yiko ke sekusayinwe lelo phepha elingahlonitshwayo yithi saphuma, sada sibuyele entweni ibivele iyiyo, ngoba linto besingayingenanga. There was no goodwill ku-Unity.
Umnumzana Kenani Ncube obona ngezomvikela kubandla lezaphu uthe i-Unity Accord yadalwa ngemva kokuba umongameli uJoshua Nkomo esekhonjwe ngombhobho, ngakho iyize.
I-Unity Day leyokuthiya ingabi khona mina ngithi ivele kayikho ayizange ivele ibe khona ithola nini yaba khona ngenxa yokuthi umdala uNkomo president wezapho wase kufaka umbhobho ekhanda lakhe ukuthi ngaphandle ukuthi wenze unit abantu abe Matabeleland supporters ezezapho regardless ukuthi Matabeleland umashonaland umbhobho la ukhona ekhanda bayahamba
ethi iUnity Accord ayilethanga ntuthuko kodwa abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe yibo abaqala ukugcwala emandebeleni baqala amabhizimusi kusiba nzima kwabalapha ukuthi bakwenze lokho
azange kube lempumelelo izinto ngapha emathebeleni lemiglens azange zike zitshengisele ukuthi ziphele ziyangaphi but into esayibonayo yikuthi kwase kulethwa abantu abanenga abavela kwamanye ama regions sebezogcwala lapha bevula ama business be employ abantu now as if lapha eMathebeleni the part of Meeklands abantu kabakho kwaba lobunzima ukuthi uthole iloan yokuthi uvule ibusiness so iunit really azange siyibone ukuthi kanti ivele sibili uncedo lwayo kungaba kuyini
amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole yena ubike ukuba iUnity Accord yaletha ukumiswa kokubulawa kwabantu ngakho ke lelo langa liqhakathekile loba nje izaphu seyaphuma kulowo manyano kulandela ukuxega kwaleso sivumelwano
siyalijabulela kakhulu ilanga leli eleUnity Day kodwa njengoZulu omnengo weMatabeleland isikhalazo sasilazo ikakhulu sikhangela ingqubekela phambili ebesingelayo sasikhangelela ukuthi singathola iunit okulandelayo kuzaba sinhlelo zentuthuko ezizathuthukisa indawo zakithi silokhe singakakutholi lokho ngakho lanxa silijabulela usuku lolo kodwa sithi hayi kasiboneni phela izithelo zentuthuko
lamuhla iZimbabwe inanza ilanga leUnity Accord kodwa uZulu wakobulawayo uthi akukhanyi ukuba kulesivumelwano esinjalo nanku amankampani savalwa ezweni akula zikolo akula madamu izibhedlela imiduli akula mpilo abantu bayalamba lezwe alilamali ngakho iUnity Accord bani elenkethabe chabi njalo ezinye izizwe zeyisa zithuke ezinye izizwe kuthi labalwa impi yenkululeko bengaphansi kwezaphu bayabandlululwa kukho konke okuhle ezweni ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ukuhlaziya lolodaba olwesivumelano seUnity Accord usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umkandla uthi sekulempawu ezikhomba ukuthi isivumelwano lesi singahlonitshwa phansi kombuso kamongameli Mnangagwa
siyakhangela okwakuqala kuarmy ama generals lana khona laphana izibra liyakhe sibe sesikhangela ke ngapha ngakupolitical side yesilayo laphana uObet Mpofu lo Simon Ikhaya noKhembu Mohadi olbo laphana nalaphana abantu bona labo esikhuluma ngabo bengacaci laphana nalaphana in terms of representation ebantwini bakibo ngapha eMathebeleni oZapu on its own kerezapu so umehluko lona lokhona wona lo bekhona lo ufuna ukuqiniswa ngokudiliza ukuthi kudilize ibale lithi zani ukudiliza ibale lithi zaphu kusala uPF kuphela abantu bebe patriotic front as from now onwards ngoba abantu lapha kade besehlukaniswa ngabantu abanjengokomgabi untrained person so sakhona uleader iliberation movement engazifakoli ngento zakhona esidla nje kuphela ekholisa khona lokhu nje ayekwenza nje ukwesithiwa zakhe lezi kodwa nje political and then strategical ukuunite abantu umuntu lwana kade ligov
uthe sokulamahluko ikakhulu kubutho kungadala umahluko bani
I think president is akhangelisisa njalo izinto emapoliseni ngoba phela vele amapolisa wona vele ayibanjwa iwomafenzi yakhona ayibanjwa yilokhu zele yizapho kodwa ke embuthweni laphana uValerie kase from Zipra ukhanda umoya from Zipra umama lowu nasithindovukazi ekaMnangagwa so uAuxilia ubhodile ilizwe lethu ufikile eBulawayo ufikile eBhinga besibona nje isihlamba kuphela kulwana umama lwana sibizwa ukuthi ngoGrace ngathi umuntu esitaradini ngendlela yena asiziphatha ngayo ebantwini
iningi selimelele abasekeli bakamongameli.
Kumele kube njalo ngenxa yokuthi bavuma ukuluthi khona kube le-constitution yona kuyani ukuthi o-vice president bebe yi-2. Kumele khona khana kuvalwe lokhani patriotic franchise aba lo-president ibe lo-vice president wakhe. Sokuphendile lokho. Hayi lokhu kuthi khona omunye zaba ngalisozana omunye usekela ngolunye umhlobo lwana ngokuthi asinake si-unite abantu into eliyana ngazathi isiphele nebantwaneni ngizasinya into enjalo. But abantu bangawazithi iparty yethu yi-PF. I-PF leyi iyi-motherboard kuphela ngathi kuzandla ne-Zipra. Lokho kuthi ZANU ka-63 yizaphu yikho kwehlukanisa abantu khona lokho.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla ongalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Oku live talk lamuhla sixoxa ngomanyano webandla le PF Zapu lele ZANU njengoba lamhlanje kulikhefu lokunanza isivumelwano salumanyano esatholwa mhla ka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka 1987. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isivumelwano sokukhumisana umlotha kanye lokumiswa ukulwisana kwele South Sudan sikhangelelwe ukulotshwa sihle siqale ukusebenza ngelanga lekhisimusi ngomvulo. Lokhu kwenzakala ngemva kwenkulumo ebeziqhutshwa okwamaviki ambalwa edluleyo phakathi kahulumende labamhlamukeleyo ebezisenzelwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Ele Taiwan lele Japan abikwa esebenzelana ukuthi kube lesivumelwano sokuqondisa umsebenzi wokuthiwa kwenhlanzi esigabeni sezihlengeni se-Mid Pacific Isle of Okinotori. Amapolisa abophewa engumphathi ntambo wezokulima umnumzana Joseph Made kunye lo wayengumphathi ntambo wesigaba seMidlands umnumzana Jason Machaya bebethesa icala lokungethembeki izolo. Lokhu kwenze ababe ngabaphathi ntambo kuba kahulumende kamnumzana Robert Mugabe asebebotshiwe baba bathathu. Omunye owesithathu wayengumphathi ntambo owabotshwayo ngumnumzana Ignatius Chombo owayengumphathi ntambo wezemali. Bakhona abanye njalo abalezikhundla zaphezulu ababotshwayo. Okumqoka ukuthi bonke ababotshwayo bakhanya babesekela ixuku lezano PF elithiwa iG40. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi ukubotshwa kweziphathamandla lezi kutshengisa ukulwisana kwabasekeli bebandla lezano PF hathi ukulungisisa umnotho. Njengalokhu okuthiwo ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Kunanzelelwe ukuthi yiyiphi yezano abantu ababesilwa uMnangagwa uma nabantu bona laba ababesenza ukuthi engathathi umbuso kumbe abayenza ukuthi extortion zano. So ulwa khonokho ukuthi bamthetha kuzano uyakwazi into ababezenza as much as labo besheni bekwazi ayenza. So we should not read a lot into what is happening because bayafikisana abantu laba ungathola ukuthi xa sekuyiwe emthethandaba kulanje enkulu ezenzakala but just try and fix them. Sokuthi konoko ababekumenza khona naye ebazwise ukuthi nayo yena lesuku bekwenza.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani bazabotshwa bebe bangaki abeqembu lona lele le G40?
Engibona lapha ukuthi bazaba qeda nxa besimele sibize baqede, but ila need iparty intact ukwenza ukuthi kula ma-elections next year. So that they show sacrificial lambs. Singakhohlwa ukuthi bakhona abanye abade ukuthi ivota sebekhosile i-flow bayangangalo kamnyama. So balutshwana abantu abazabamnyama abazabotshwa, but ambabone babopha bonke. Singakhohlwa njalo ukuthi wafaka nje i-monitorium ukuthi khona abantu abakhiphe imali manje kwelizwe bamele beyibuyisele leyo mali. So lapho-ke athayimele ukuthi akhangele ukuthi abanye abantu engelawo macala but bekhiphe imali nxa bengalethanga leyo mali angababopha. So ngibona nxa ukuthi ufuna ukuwina i-election ngabambisini ukuthi uyenza something ngento e-corruption day angababopha sibili bengabanganyana.
Manje nxa sikhangele kona lokhu okwenzakalayo, kungakutshengisani kwela kusasa lebandla leZANU PF?
Into ezabanceda ukuthi ezibabasela opposition, ngoba ngithemba ukuthi bakhona abantu abazondileyo abakwezamupiefu. Izamupiefu ngitshonanziswa abantu besithi iqinile, mina umbono wami ukuthi kayiqinanga ngoba kuyaliwa abantu babophana kula ma-structures. Bazanceda nje ukuthi i-opposition ivele kayikho, abantu bangabona ngale kuguquko nje kwezomnotho lapha. Sengabe sekuthiwa ngcono akusela ama-points emgwaqweni, akusela corruption, bazambota emnyangakho ngoba becabanga ukuthi hayi ihle. Kodwa-ke kungenzakala futhi lakho ukuthi ngo-2018 laba abantu abahlukumezwayo behambe kuma-structures kube ne-forum sango. So kunzimanyana, ngibona ngani kuzabahlupha sibili ekufikeni emavotini lapha. Ngakuthiwa i-opposition iqinile njengenyaka yonke.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Unkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu, ummeli weMathebelele North edalele ePhalamende owangena ngezikhundla eziphiwa abesifazane, ukhaphe umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa izolo ukwethekelela ibhinga. Injongo yalolu hambo lukankosikazi Mnangagwa ibingeyokubona intandane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ukuze azibonele ngawakhe amehlo udubo olubhekane lazo, ukwenzela ukuthi abone ukuthi engaziphathisa ngayiphi indlela. Unkosikazi Mpofu utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi unkosikazi Mnangagwa uphathele intandane lezi izipho zekhisimusi ezigoqela ezimnandi, amathoyi okudlalisa kanye lengubo. Ubuye wathi benza inhlelo ezichiyeneyo ezokuphathisa omama beMathebelele North ukuthi bazimele.
Injongo kamama uMrs Mnangagwa ibingeyokuyabona intandane, indawo lapho kugcinwe khona izintandane ebhinga. Ibhinga iningaphansi ke-March North.
Litholene kufikeni kwenu khona le bhinga?
Sifice ukuthi kule ntandane ezigcinweyo ngakwi-Church ye-Roma, i-Catholic Church khona ngale, safica ukuthi kulabantwana abazintandane ababathatha khona ngale esigabeni sebhinga. Abantwana labo bagcinwe khona ngale, bahlala khonapho kule ndlu lapho abahlala khona, abagcinwe khona. So umama badela nje ukuthi azidala ikhisimusi labantwana, abone njalo le nhlupho abamalazo njengabona abagcina abantwana.
Inhlupho elizibonileyo zihlanganiselani?
Inhlupho ezikhulunywe kabanzi kakhulu ukuthi kule mswelakalo kakhulu khona ngale ezokuthi njengamagetsi amalayithi bona njengabantu abagcine intandane abalakho kunene abangathi abalenzuzo ngakho ukuthi bazuze imali yokuthi bazibhadalele amagetsi. Ngakho-ke imali yamagetsi kuthiwa yiyo esiphezulu kakhulu, njalo la manzi njalo ayahlupha khona ahlupha ehlupha ngokuthi layo imali yokuthi babhadalele amanzi khonapho abatshela khona abantwana indawo yokudala yinto ebathwalisa endlini.
Lingabanceda ngani?
Thina esingabancedisa ngakho khona ngale kuma-orphanages yizinto ezinjengokudla. Umama ubaphile ama-food hampers abantwana laso isikole layi-orphanage yona bebephiwa kuma-hampers aphana bembona nje njengoba kuyisikhathi sekhisimusi bebebaphiwa ingubo nokunye okungamathezi njengoba bengabantwana ukuthi badlalise lama futha okugcoba lama sepa okugeza bekukunengi ngokuyizinto umama baphathele khona.
Kulezinye inhlelo elizikhangeleleyo ezingaphathisa abantu abangomama ukubana bathole ukuziphilisa?
Sina inhlelo esizikhangeleyo njengabomama, sifuna inhlelo ukuthi umama enelise ukuziphilisa yedwa, angameleli ukuthi kumbe ubaba uyasebenza. Izinto ama-projects anjengowokufuya impuphu, owokufuya imbuzi. Khathesi uhulumende wethu ukhuluma ngokuthi kuzayenziwa uhlelo lwenhlanzi ukuthi omama bangenelise ukufuya inhlanzi. Enithemba kuluhlelo oluhle kakhulu ukuthi omama basebesenelisa labo ukuthi angakhepha ngebhodi lakhe khonapho kumbe ekhaya, enelise laye ukuthi athele amanzi afuye inhlanzi. Inhlanzi lezana ziyabe zimphinzuzo ukuthi aziphilise yena le mbuli yakhe.
Alo ke ngonkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu, isiphathamandla sebandla lezano PF engummeli weMathebelele North edalele parliamente, ubexoxa ecingweni ekwabulawayo lo Gainer Gumede oStudio 7. Akuza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculi odume ngomdumo we-afropop le-disco uKhulekani Bethule owazakala ngelokuthi Cooksman. Asizweni umsakazi weStudio 7 u-Ezra Jesus Banda exoxisana laye.
UCooksman ubengumsakazi olodumo kwentoto ziyathunqa. Kwamanje usedume ngezomculo, kunje nje uselabalandeli abaningi. Kakasichazele ngembali yakhe ngamafitshane.
UCooksman kuhle kuhle abantu abaningi abamazi ukuthi nguCooksman, ibizo lakhe eliqondileyo nguKhulekani wakoBethule, azayelwa edolobheni lakoBulawayo empilo esibhedlela laphana. Nxa ngicacisa imfundo yami yonke ngayenza khonapha koBulawayo. Kodwa amakatari kwaqalisa ngaqalisela edolobheni elibizwa kuthiwa yiDede.
Abantu abaningi bawujabulela umculo wakho Bethule. Ngiwuzwa emcimbini eminingi nengi ngihamba khona. Kambe ngawubiza usithini?
Umculo wami, mina umculo engiwenzayo ngiyahlangahlanganisa, ngiyenza i-afropop, ngiyenza i-disco music, ngiyenza lezi sintu. Ngathi ingoma yami yokuqala engayirekhodayo sengizimele ngedwa ngumaAfrika, abantu abaningi bathi ma-Afrika bambanani. Kwasekubuya-ke kulandela idlalade yongizohamba, kubuya idlalade Let's Unite, kubuya idlalade uliphindile enyasarandi engayenza lo Denchanda. Then kukhona-ke ingoma la engathi khona ngithathe umculo wakithi wesiNdebeleni ngokuxubanisele house music, yikho kwaphuma khona ke ingoma lethi Vumelanisa Ngoma.
Hayibo, yakhathaza kakhulu le ngoma. Sadlala ngayo amakhisimusi ambalwa adlulayo, lanamhla iyachisa. UCooksman lo, kanti yena vele usebenza lobani?
Sengisebenzela abaculi abatshetsheneyo ke kugoqela abadumileyo labafana-ke abasaqala. Kukhona ke abafana abanjabo Unity umayuzo wabo achoose ngiyangasebenza labo, kubuya u-Conry Siqubu we-South Africa, lamanye ama-rust atshiyatshiyeneyo nje amabhendi atshiyeneyo ngiyengasebenza lawo. Ngikhangelela ukuthi-ke kumnyaka ozayo ngi-expande ngokwenza ama-collaborations ikakhulu labaculi abakwizinga eliphezulu.
Sikuhlelo uHouse of Friday silo Cooksman, umculo wakhe ulohlonzi bakwethu. Umnyaka ozayo uzofikile, kambe ngawo siphatheleni weCooksman.
Uyabona Chisa, mina-ke kumnyaka lo 2018 umnyaka ozalandela ngikhangelela ukuthi-ke ngizaqina kakhulu ekusakazeni, ngoba ngingumsakazi futhi akithi ngoba ngelinye ikhono enilalo. Kodwa umculo ngizame lokho engiwuqhubekisela phambili, njengoba ngijhile ukuthi ke ngizayenza ama-collaborations labanye abaculi. Yikho engikukhangeleleyo-ke khonokhuyana-ke. Umlayezo engingawuchiyela-ke abantu abalandela umculo wami ukuthi bemelele into eziningi ezimnandi enizazenza-ke umnyaka ozayo. Kodwa nxa amathuba awokusakaza ivuleka, njengoba imisakazo ikhanya lokho ivuleka, bona nizaziphatheka futhi kakhulu kwezokusakaza.
Bese uhlelo
ngohlelo ke Woza Friday lapho ebesiluyethulelwa ke nguEzra Jesus Banda. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. amalunga enhlanganiso yebhejuli kaZulu atshengisele kobulawe lamhla ikhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yizaphu lezaphu asincedi lutho. Igama nguChris Gande, Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.